akakasavizvenzvimweni kutira dzatuva mafaiskeji yempupu kuti nekeji yechide so vaka vabuya vanye vatinyika mazene kutinto dzakona dzikasude ngati vatinyika mazene 5-5 ndamasamenda mu-5 akuda mawindo frame ndamadoo frame akula so kuti sikalisele ngapi konapo kunzima khona khona
ye kodwa selayinzani ngalokho elakuphiwayo isamende lamazenge
asiyazama ukuphakamisa abanye nje ukuthi abakachayisile mina ngikhuluma nje kateza thengigebi foundation akuyi-one room khonokho akuyaphela tiustime zabeke kuqeti ngoba ngizama ukuziyenzela ngizashota nje amawindo frame
abanye-ke omakhelwane sebeyenzeni
ngingathi kulogogo yohani obegebha i-foundation ugebhile uthisile njeizini ukuthi ya uzaqalisa ukuya sasa nje sithi uyathwala amatshe laba abanye hhayi angikaboni lutho solenzakele hhayi impahla zezigcoka babuya nje benikanika mbidana la izolo kade bekhona kade kubuya i-office ancharge kuabuya wanikanika abantu ekudleni hhayi ukudla kudala bacina abantu vele abatelakho ukuthi hayi kudleni sokunzima sikulokakokuthi asisakwazi vele ukuthi sizabambanga zokugqoka hhayi bayabuyabuya bephoselaphosela kodwa ha ukudla yikho sekuhlala ngakho kakhulu
ibona zisabiwa kuhle yini
ya lezo zayizolo zabiwe ngamapolisa hhayi zabiwe kuhle kakhulu bebedobha nje benika bona ababadibikelwayo ukuthi bethe ukukhangela nje labanye abakhanye ngani bayahlupheka lamalaba okuthiwa ngamasani abantu besili labo-ke babanika bonke vela babandulula ukuthi kumbe wavelela hayi kodwa bayazama abantu kumisamisa ikuthi utshani kithi lapha kuyahlupha tshani amapulasi ngathi kakhulu utshani utshani ngoba ukuthi isusa imota babizo $600 yona